kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuZibandlela 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCSP akhonjiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamele ngabe egciniwe ejele, sikhangele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lele Melika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200 million zamadola eMelika, $208 million, yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqonjiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo. Idaleleli lithi kule cala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolo luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqoda elimela uJabangu umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale imthothondaba namuhla.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamele ngabe egciniwe ejele, sikhangele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini, okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibail nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle, asuke endlini akhe siyemakhothe siyakhuluma iindaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo.
Indaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazani athoniswa ungana athoniswa uhamba njani?
Lathi asikwazi kodwa sikubonayo nje ukuthi kuhlukumezwa ke kukababa uSikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni zelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni enjeabe zisenzakala. So sibona ngani uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele uSikhala aphinde amthulise, ethusele njalo nabantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kutshoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala?
Alokhu akulalele ibandla lethu kangako ngaphandle kokuthi uSikhala umkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe ngurhulumente weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha nokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe iminjani.
Ye, nxa sesikhangela njalo kulenye icala kade likhona namhlanje elamakansila axotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu, wathini?
Kuthiwa bona bazabizwa ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo. Konke lokhu yikudileyo okwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalinelo kodwa lalo alikalokhuzwa alikarulwa kwabele judgment yokuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kulobe kudileywa kodwa abantu be-affecthiwe ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingenamakhansela azimelelayo emawadini azenxa yokuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayakenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansil emadaleni ephalamenti.
Ye, nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi yisikhulume sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi Hatshi umnumzana Nqobile Sithole igqweda likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loluyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenziwe ukuthi elufake eceleni yikuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla. Udaba lonolo alukapheli ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayile amasamanisi, bathe befayile amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo yinto yona leyana ekumasamanisi. So lathi sasikureyizile khonokho, ngakho sivumeleni njengamagqwethu ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akula muntu owinileyo, akula muntu oluzileyo. Amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Nxa usithi amasamanisi baba sithole utshoni njalo abe kuqondiswe kubani?
O-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama applications khonoko, ama agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya ke sebesebenzisa i-agent process yona leya kade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayiqalisa bayigedisa khonokhana babekuqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligweda likamnumzana Sengezojabangu sixoxe laye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumuyi owalwela amalungelo kaZulu. Umongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Uze sizwe ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dan Moyo owayekubandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebhreswa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-Civil Rights Movement eyiyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King adresa khona abantu wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanzwa kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Ya, ngeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela ngoba even abantu besimame labo ababengcindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota labo ngabantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekile kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga likaMartin Luther King lilanga liqakathekileyo kakhulu. Ngesengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamuyi uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheke kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayeqaca ekuchumayeleni, not just enkonzweni echumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo, lendlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Dan Moyo owebandla le-MTC besixoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu kwele melika namhlanje bakhona ngale ke eIowa lapho balungisela khona ukhetho lwama Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Jacobson, wayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhanya engqikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Asizwe umnumzana Rafael Mthombeni use Texas exhuqa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uyawina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu olubuyayo.
Ujohn khonapho ucaceba uMthombeni
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho-ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bemhlanhlandlela baza kwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indaba elokho ebephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokuzaqhubeka usiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi uhambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala, kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba nzima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzakala ukuthola phakathi nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawo nalo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke baMthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ibhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe. Sixoxelaye eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emikhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Ele Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi kuqhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kule Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Wezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Ellen French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million US dollars phansi kohlelo lwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEFA yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesiqhamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha okhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphefa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika 1.2 million bangani bathatha ama ARVs ikho ngenxa uhlelo lolusiya phambili ukuthi abantu baza kuqhubekela phambili bencediswa ukuthi bazuze ama ARVs abo ngesikhathi lo umkhuhlane we HIV lo AIDS HIV lo usumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu yikho ke ama programs nje anjengabo PEPFAR la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi
singathi uma nxa ukhangele baba Ngwenya ubona zani uhlelo lunje lunceda abantu abanjani njalo nxa ujalo ukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kangakanani
unceda ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane lele ele-HIV ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count yikho-ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane yikho-ke hhayi le program yiprogram enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi iprogram le-ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengaba-positive bengaswela ama-ARVs uyatholakala ukuthi kudala kungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni yikho-ke iprogram le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubekela siya phambili abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs leyenelisa ukuthi bathole lengane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli yikho-ke hhayi iprogram iyanceda kakhulu
khona vele baba Ngwenya umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu usakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini kube lapha nje songani sokungcono
hhayi kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje i-awareness sikhona kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo wawukho yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs ngoba abanye bephelelwa zimpilo zabo yikho usungani ungaphansi kakhulu njalo iprogramu lezi ezinje ezinjengabo PEPFAR ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela khona ebanjwa njengalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okuserious kungasakuphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs yikho-ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengaze bawudelela igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lwalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection yikho-ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hhayi bonke bobabili abala mkhuhlane lowo nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreatwe njalo bengeniswe kuprogramu zenezi zabo PEPFAR bephiwe ama-ARVs umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini yikho uthola ukuthi iprogramu ezinjengabo PEPFAR sezanceda kakhulu abantwini ebansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi omunye wabo-ke ebengasawutholi lo umkhuhlane
yiziphi indlela abantu okumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengathaphi umkhuhlane lo kumbe ngithi igciwane le-HIV
yikho-ke nxa ama-partners-ke la esetestiwe seyazakala-ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba elala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection lokho-ke yikho okwenzayo ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo
uSpitha Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le-Studio 7 ezimele. Sokwisikhathi sabalaleli.
Ukuvinyelela ngumasithela. Namhlanje ngithanda ukuvinyelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo e-Oliven. Ngaqala ngodamdam. Ngithi njani mfundisi khona ngaphi emakhaya? Ubuya nini usiphathele ezimnandi? Ngivinyelele ubaba kaLevi, ngivinyelele uNdlovu ohlale 26, ngivinyelele ubaba kaTumelo, bese ngivinyelela ubaba kaThabisile, ngivinyelele ubaba kaMhlengi, ngivinyelele uShaba, ngivinyelele uMbonisi, ngivinyelele uNoleji, ngivinyelele uDelight. Ngithi bafundisi bami ngiyalithanda kakhulu. Bese ngivinyelele izalukazi zami engeke ngizikhohle, ugogo Mahlango, uAunty Mazikhali, umama kaSuku, uMankatha. Ngiyabonga kakhulu.
Sakubona kunjani? Sakubona kanjani? Ngizele pa ku group ye VOA Ndebele News kuthiwa abantu abaposte ngabe funa ukubingelela isihloko zami. Ngiyathanda ukubingelela isihloko zami zonke zakobhebhe, bonke abakobhebhe, labakomoyo, labakondlovu lapho kuzalwa khona ubabami, ogogo bami abazali ubaba, labantu abami abakuthongane, abantwana bami bakuthongane. Mina ngumabhebhe, ibizo lami, ibizo lami umabhebhe. Ngivelelwa kugwela esikombingo emadeweni kofayabo.
Salibonani, ngibingelela umndeni wami komhlanga emademe lapha. Sibingelela ngise-South Africa, ubaba umhlanga, umama uMagumede, ifemili yami, kobaba omncane saBrenda. Ngibingelela bonke nje emateme line laphana kukhuphuka village yini ukhiwa umtaka mhlanga.
Salibonani Studio 7, linjani basakazi bethu esilithandaza. Sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Jesus Banda, uDungameli Nkomo, uDabola. Sibingelele ku-Anastasia, siyalithanda lonke, sicela inkosi ligcine. Ngibingelele ekhaya entaba zinduna emabuthweni line. Ngibingelele umama Madube. Ngibingelele ihlobo zami ese-UK. Ngibingelele ihlobo zami ese-Russia. Ngibingelele ihlobo zami ese-South Africa. Ngithanda lonke.
Salibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Ngibingelelwa uMandlovu eManama. Ngicela ukubingelela okwakuqala. Ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe, yena engunane labazukulu bakhe abagotela uRifilwe Ndlovu, Shepherd Ndlovu, Clarity Ndlovu, Signet Ndlovu, Sindile Ndlovu, Shelter Ndlovu, Thabo Ndlovu, Lindokuhle Ndlovu, bonke nabazukulu bakhe labo. Bese ngizobingelela njalo umnewethu Ngabutho Ndlovu lenkosikazi yami. Ngithi Sidudla Mafehlefehle, angeke ngafa ngakukhohlwa sithanda sami esingumangwenya. Hhayi, ngiyakuthanda nkosikazi yami, ngawukhetha phakathi kwabo bonke, awonke amaluba omhlaba. Ngikhethe wena, ngithi khuluza ukhokhobe, ngiyakhela umuzi wami uzube lesinyayi, nkosikazi wami. Bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi, abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo. Ngithi hhayi, ngithemba singenile eminyakeni omutsha. Ngithi yephi yephi, niyeke nilonke, nilonke. Kodwa hhayi, bengikucela masingangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023, asiwachiyeni ku-2023. Singenele emgodla engelalo ukuthi sizoyifila izinto ezinhle kuphela ezika-2024. Yancenga yini yalwane leZimbabwe.
Siyalibonani, siyalibonani. Olingelela ngojantje kukhona lelibaba umzacazaca. Ngibingelele laphana uNameli Nkomo, nabalaleli, linjani nonke. Umzaca lo okhulumayo oyenza i-comment.
Ninjani, ninjani basakazi bakaStudio 7? Nangu Sithandazile Dube uyabulisa lana lana eSouth Africa engihlala khona eJohannesburg. Ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami, lama members onke eMRP Berea branch. Ngithi ngithokaza ikhaxa kini nonke, ngisuke vele South Africa ngiphume ngingene eSipinge. Ngithi njani dadewethu Ntongo, Mrs Thole kanye nemuli, ngiphume lapho eChipinge ngiyekobulawa yephumula. Nokuthi ngisabona Oweni Ncube, unjani mngane wami, ngisuke obulawayo ngibhekise eBotswana. Ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye lo-Ela Ela Dube, ngiphume kwele eBotswana ngihambe e-America. Ngithi njani Thembi, Sis Thembi, uMrs Khumalo. Ngiyabonga kakhulu ngosakazi owalingela bonke laba abantu, uNkulunkulu alibusise.
Siyabonga kakhulu, lihlale lingena phela kuhlelo lolu. Kwezemidlalo iqembu leSenegal lamhlanje inqobe eGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon incikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrica Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangelele amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana ekwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wokuqala, kuthi ke iNamibia Brave Warriors incikelana leTunisia, kubika uEzra Chisasibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhangelele unqoba kalula ele Egypt, Nigeria leGhana ehlulekile unqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele Nigeria lenze 1-1 lele Equatorial Guinea. Ele Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi 2-2. Le Mozambique kanti ke iBlack Stars yakwele Ghana ilahlelwe phansi ngele Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi iBafanaBafana izenza izimanga kusasa. Owalter Mpofu uthi iqembu leMzansi liqine saka.
Sibazi sasithuze ukuthi bonke. Ngathi sizohamba sinethe kumanye pastures. Hayi no, athi manje udlalisa abafana abancane kakhulu kodwa imixile le experience nyana nakusasa. Ngoba sinje uma qualifier vabe la performance ngoku izokwazi. Umuntu nje ukuthi aperform kahle uzwane la lo president.
Okhisi Zulu uvumelana nompofu esithi lizadlala ngamandla iqembu labafana bafana.
Ngibona ingathi bafana bafana ngenza kahle kugemu yayo nje sithi le yokuqala namhlanje izoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi gani iyawina kodwa yadliwa kabuhlungu.
Umunyarazi Mombe ohlala enketha kobulawayo uthi uhamba
leNigeria. Ngikhangele iAFCON ledlalwayo but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwi-AFCON. Ungasenani sengisupportele iNigeria but unfortunately amatimu amakhulu adliwa so angazi umbiza wini iNigeria, umbiza thatha i-trophy. So ngizabe ngiyikhangele ngiyisupportela iNigeria.
Umelo kuhle kasela yena uthi ukuqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe nelegibhithe leNigeria kwenziwe kudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo ama-points kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona belezinga eliphezulu lama-players abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala ama-players amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bephethele iGibhithe. Uzibuze Nkosi Samba ohlala emganwini ukhala
ezimathoni. Izolo ngifake iGypt uthi mina ngigana uthi mina namhlanje sengiyuma endawo 200 units. So this time ngimazini wanta wabhechami ibethi kahle ibhethi wananzeliyo kungadilini kungafana mabhecha namathimu amakhulu ifana namathimu amancane ngazi kuna thimu ngemali eningi ifana nokunjalo.
Umqondisi wokuthuthukisa ezenguqu amathelendi uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu eleMozambique.
Badlala enhle kakhulu, sifisa ukuthi bangalahli ithemba. Siyathakazelela imidlalo ye-AFCON, siyayilandela, siyayibukela e-Afrika kwelatin ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi, kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Linxa lelungiselele kuhle labadlali abale abajengisela umfutho. Hhayi, liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala naboGhana kumbe sidlala nabo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola ne-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Ulethwe kunamhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube. Kodwa lingakhohlwa phela ukuthi lingena ku-Live Talk kusikhatshana esilandelayo. Lilale.